Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 10 Nhlangula 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
uPresident Mnangagwa uyakwazi na baqale ukusebenzisa ama spikes bapontshisa imota zabantu, abantu bafa kobulawayo High Court yafika yathi ama spikes insungulo zibulala ama lokhu ezipontshisa amadiri azilunganga.
Amabandla ezombusazwe lozulu wakobulawayo sebecothoze amapholisa ngokuchisa amakhombi amabili enzikini yedolobho izolo ngemva kokuwaxotshanisa besethesa abanini umlando wokusebenza ngaphandle komthetho.
I think into edingakalayo ukuthi ngabe kuyakhankaswa kakhulu ukwenzela ukuthi inani leli labantu abazayidinga le injection ikhwele kakhulu.
Uhulumende wamukele amajekiseni wokuvikela igciwane le-coronavirus azinkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu 25,000 izolo ntambama awuhlobo lwe-Sputnik 5 avela kwele Russia. Umongameli wele Melika umnumzana Joe Biden ukwele Bhilitane kuhambo lwakhe lwakuqala phandle kwelizwe engumongameli. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Wakobulawayo secothoze kakhulu amapholisa kulandela ukulumatha umlilo okwenze amakhombi amabili enzikini yaleli dolobho izolo ngemva kokuwaxotshanisa besethesa abachayeli umlando wokusebenza ngaphandle komthetho. Ababone lokho kusenzakala bathi amapholisa la ajikele amabhomba entudo ehitshayo i-tear gas phakathi kwamakhombi la. Uhulumende uthi imitshova engabhalisanga ukuthi isebenze phansi kampani yakhe yezupho kawamelanga achovise. Isikhulumeli samapholisa kobulawayo umnumzana Bed Nico Ncube utshele Studio 7 izolo ntambama ukuthi ubengakezwa lutho ngalesi sehlakalo. Kodwa iphephandaba le-Chronicle lithi abantu abacatshangelwa ukuthi ngosiphatheleni baphindisele bahlasela imoto zamapholisa ezimbili bazama ukuzichisa. Inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association isole isenzo samapholisa. Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube laye uthi okwenziwe ngamapholisa ikwephula amalungelo oluntu okungamelanga kuvunyelwe.
Into enziwe ngamapholisa kayifanelanga yamukeleke noma kungaphi emhlabeni. Into yobugebengu, into yokungahloniphi amalungelo abantu, yokungahloniphi impilo. Kanti ke bebengasoze bakwenze khona lokho bengaphiwanga igunya yilabo ababusayo. Ukungahloniphi amalungelo, ukungahloniphi umthetho, ukungahloniphi iconstitution, ukungahloniphi impilo yabantu kuyinto esiyibone kusuka ngo-1980. Ngakho kakumangalisi namhlanje ukubona amapholisa ephosela ama-tear gas phakathi kwezimota ezithwele abantu zigcine zisitsha njengalokho kwenzakele namhlanje. Yinto eyibugebengu okufanele kuboshwa abantu elizweni eliqondileyo bebezaboshwa baxotshwa imisebenzi bangabuyi babuyele njalo kuyo leyo msebenzi. Lo minister wamapholisa ubezaphuma emsebenzini, lo commission ubezaphuma, kodwa ke ngoba kubusa iZANU PF impilo yakhona yiyona leyo. Yinto encane kibenzakeleyo bazaqhubeka besebenza bephila ngayona impilo engahlonipha abantu.
Lona udaba lwezupho lemichova lolu ubona ngani lungaqedwa njani?
Indlela yokulungisa lokhu ukuthi uhulumende asuse ukuvimbela amakhombi lokho akwenzayo. Kubuyele esimeni lapha amakhombi ayesebenza khona ngendlela efaneleyo, ngokuba amakhombi ayindlela yokuphila ebantwini, kubhadalwa ngayo ischool fees, iwafaka ukudla etafuleni, iyo abhadala irent, iyoenza konke nje ebantwini abalawo baziphilisa ngawo, angumsebenzi alibhizinisi ayindlela lela yokuphila ebantwini. Ngakho ke kumele bayabuyisele emgwaqweni kungakhathalekile ukuthi kutheni. Lokho okukhulunywayo ukuthi kube nguzupho yedwa kuyinto yamahlaya njengafanele ngiyamukeleke. Kanti ke into yesikhashana leyo yokulungisa okuthiwa i-short term ngesiNgisi, okudingakalayo ukuthi iZANU PF isuswe embusweni. Sihlale kakhulu ayisahlonipha umthetho, kumbe ivele kayizange yawuhlonipha umthetho, ifanele iphume. Yiyo indlela ezakwenza ukuthi kulunge konke khona lokho. Nxa ngabe lokho isembusweni akulandi into ezalunga.
Umnumzana efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo. Kunjalo nje amabandla ezombusazwe lawo acothoze amapolisa esithi basebenzise ucuku olungadingakaliyo. Isikhulumeli sebandla leMDCT umnumzana Witness Dube eloba enkundleni yokuxhumana eTwitter uthe indlela ezama kusetshenziswa uhulumende ukuvuselela ezokuhambisa kayilunganga. Umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda usithumele umbiko ocothoza amapholisa ngesizwe amazwi kamafa.
Mahlabe Zulu, sibuya kini ngokudana okukhulu sibika lokho okwenziwe ngamapholisa kobulawayo. Amapholisa namhlanje adlubhedu, abantu babamba umlomo wangaphansi besithi kambe lokho ngitsho lo Smith kazange kwenze. Siyamangala Mahlabe Zulu ukuthi kuhloseni kumbe amapholisa asefuna ukuthi eZimbabwe kube le civil unrest, kube le lempi eyomdeni, kube le conflict yini ezachitha igazi. Thina be Movement for Democratic Change Alliance esithungamelwa ngubaba u-Advocate Chamisa siyanqaba sithi asifuni gazi, asifuni impi, asifuni impi yomdeni. Izinto zonke zilungizwa ngokukhuluma. Kambe umkhomishina wamapholisa uyakwazi na ukuthi kobulawayo kulento enje? UPresident Mnangagwa uyakwazi na baqala ukusebenzisa ama spikes bapontisa imoto zabantu, abantu bafa kobulawayo. High court yafika yathi ama spikes insungulo zibulala lokhu ezipontisa amadiri azilunganga. Basuka lapho babe betshaya ama window screen bulala imoto zabantu. Namhla basuka lapho babhadalisa abantu imali zokudiza, namhlanje sebetshisa izimoto phakathi kwesi.
Manje njengebandla lina libona kuyi yini okungaba kubangele isehlakalo sona lesi?
Kwedorobho labantu, hathi abantu bazazikhulumela, kodwa thina njengebandla lenu sibona ngani ngumhawu le monopoli ukuthi izinto zonke bahuquluze babe yibamba zonke. Sebefuna ukuthi imota zonke ezilethe imali ezigadwa ngabantu zibe kuzopho lapho abalezandla khona ezinde ababe benambitha bona bodwa. Sebesenza ukuthiwa yimonopoli. Khathesi izuphu ingabe ichajisa $30 bonds ngamanga, mdlana sebebonile ukuthi baba sebebamba iBulawayo, sebebamba iHarare. Sizabona abantu sebebhadala izimali eziningi, sebebanjwa ngamakhala ukuthi bhadalani ngoba kusela zinye izimoto. Yiko sibona ngani i-capitalism ekhona khathesi sidlula yona eRussia leChina, ngoba lapha sebesebenzisa uhlamvu lemboma lemvuvu. Yikho ke konke lokhu abantu bakobulawayo namhlabathi mayuyu sesicela ukuthi kube lengxoxiswano ezepolitics, abantu babe le dialogue engcono, sibone ukuthi i-economy yethu singayibamba njani.
Yikwehluleka umsebenzi kwamapholisa nalokhu kumbe sekungena lezombusazwe phakathi khona?
Amapholisa eZimbabwe siyaguqulwa ku-constitution, aseyiwo lawona ukuthiwa yi-police force, okuthiwa yi-police service. Amapholisa sokuthiwa anceda abantu, sebe le service commission, kodwa konke lokhu abakwenzayo sebesebenzisa iforce, udlame. Kambe ngabe wede kulabantwana lezigogo emoteni khona phana bethungela ngama-tears, bethungela besenzani? Kambe ngabe baphilile na?
Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Uhulumende wamukele amajekiseni awukuvikela igciwane le-coronavirus azinkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu, 25,000 izolo ntambama, awuhlobo lwe-Sputnik 5 avela kwele-Russia, kutsho umsakazo we-ZBC. Umsekeli kamphathi ntambo ogatsha lwezempila kahle uDokotela John Mangwiro ubonakale kulumsakazo elosomabhizimusi weRussia umnumzana Vladimir Machenko egcekeni lendizamchina yeRobert Gabriel Mugabe International Airport eHarare besamukela lesi sipho. Lokhu kwenzakala ngesikhathi iningi lisithi amajekiseni la ayasilela elizweni, kodwa uhulumende yena esithi akhona njalo uzawaba kutsha adingela amanye awokungezelela. Isiphathamandla senhlanganiso ye-Christian Alliance umnumzana uSenis Banda utshele uSithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi inhlanganiso yakhe iqoqa uhlelo logatsha lwezempilakahle olokuthi ikhuthaze abantu ukuthi bayemukela lumjovo. Ngakho kufanele uhulumende azidingele inani elithe xaxa.
Kulinyathelo elihle ukuthi uhulumende utholile ke le donation evele eRussia, kodwa into eqakathekileyo njalo edingakalayo ukuthi njengoba kuyadingakala ukuthi inani labantu okumele lithole le injection lifika kubo 10 million kuyadingakala ukuthi ngabe uhulumende uba lohlelo olokudinga ama-vaccine amaningi kakhulu ukwenzela ukuthi singabi sithola ama-donation amancane lapha lalaphana. Njalo sabona, njalo siyananzelela ukuthi yona i-Africa jikelele ibilungisile uhlelo lokuthi kube lama-vaccine amaningi angezwe emazweni ayehlukeneyo, kodwa sibona uhulumende wethu emadolonzima ukuthi athatheke amathuba la khona, ngoba ileli nani elivele eRussia 25,000-28,000 lilutshwana kakhulu nxa sikhangelele inani labantu okumele lihlatshwe. Bembona ngani uhulumende bekumele yenze njengalokho okwenziwa ngabanye uhulumende ukuthi vele ahle adinge abe maningi lawo ma-injection adingakalayo. Kube sokusiba ebantwini ukuthi umuntu akhetheke ukuthi ahlatshwe kumbe angahlatshwa, kodwa agcwale kokuthi akwanise ukuhlaba inani leli elifunakalayo ukwenzela ukuthi lingahlatshwa ilizwe likwanise ukuthi inani inani lama-COVID-19 cases lehle kakhulu.
Ye, kodwa siyambona yena uhulumende sithi amajekiseni la akhona elizweni okudingakalayo nje ukuthi awabe kutsha.
I think into edingakalayo ukuthi ngabe kuyakhankaswa kakhulu ukwenzela ukuthi inani leli labantu abazayidinga le injection ikhwele kakhulu. Udubo olukhona ukuthi kungaze kungayenziwa ukukhankaswa ilizwe lonke jikelele kakhulu, ikakhulu emabandleni esiKristu okulabantu abaningi, bangaphuma injections zigcine zingenela abantu. Mina bembona ngani into edingakalayo okumele uhulumente ayenze ukuthi kabe dinga lapho kungatholakala khona injection ezingakwana abantu beZimbabwe okumele bahlatshwe, ngoba kathi sesikwenzayo ukuthi kuyabe kutholakala inani elithile elivelelwe nalililutshwana. Abantu abaningikhathesi baphuma kodwa baphumi ngendlela esikhangeleneyo ukuthi beyedinga ukuhlala.
Kodwa lina liyabakhuthaza yini abantu?
Khuthaza abantu ukuthi behlatshwa, ikakhulu lapha kobulayo abaningi bebehamba endaweni sebeswela ukuthi bethole injections zokuhlatshwa. Kodwa kubakhuthaza emakhaya, emadolobheni siyakwenza njalo, silohlelo esilulungisayo esifuna kulenza le Ministry of Health elokuthi sikhankase kakhulu ebantwini abaningi.
Lo ngumfundisi uSenis Banda, umqondisi wenhlanganiso ye-Christian Alliance, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Kusenjalo, umbiko owethulwe lugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle izolo utshengisa ukuthi inani labantu ababanjwa igciwane le-coronavirus lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 seliqhubeka lokhe liqansa. Lolu gatsha luthi abantu abalikhulu lechumi lati 11 bahlaselwe ligciwane le-coronavirus libulele abahlanu. Sebefika phose inkulungwane ezingamachumi amane 36,917 asebehlaselwe yileli gciwane selokhu laqhamuka ngomnyaka odluleyo labulala abedlula inkulungwane elamakhulu ayisithupha 1,622. Asebehlatshwe ijekiseni yokuvikela leli gciwane sebefika inkulungwane phose ezingamakhulu ayisikhombisa 689,920.
Lo ngumsakazo we Studio 7 sisakaza eZimbabwe
Lisizwa siphuma e Voice of America at Washington DC. Yabo.
Kwa manje isikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Umsakazo SABC uthi umuntu ozithi ngonkosikazi Nkosiyane Tamara Sithole wesigaba seGauteng owathi wabeletha abantwana abalichumi engaba waqamba amanga ngoba zonke izibhedlela zakwele South Africa zithi azizange zibelethise umama olabantwana abalichumi. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi usomlomo wedale lePhalamende uMnumzana Jacob Mudenda usesole kakhulu abaphathintambo bakahulumende abangayiphendula imibuzo yabameli bedale. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngibingelele ku studio 7. Ninjani maqhawe namaqhawekazi? Sinibiza maqhawe ngoba vele ningamaqhawe kufanele sinibize kanjalo. Ngoba lizilethe indaba zenjalo anisabi lutho. Ningamaqhawe akithi komthwakazi siyaziphenya ngani. Okhulumayo ngoGift Sibanda lapha eAlexander. Bazihlobo zami zothanda ukuphawula kanje. Ngabantu bakithi emathebelelendi. Okokuqala njengobatshelwa nje ukuthi kusile vukani emaqandeni. Niyeke ukusapota isitha esingamashona kumbe singayizi esiyizano esasifuna ukuqeda ngabantu bakithi emathebelelendi. Namhlanje abantu bakithi bathandela insaro zezano bathi siyofela khona lapha kunamuntu ozosikhipha kuzano. Izano yiya ifuna ukuqeda ngabantu bakithi. Ninjani senadliswa ngamashona nabantu bakithi kanti kwenzakalani ngesizwe sasemathebelelendi? Isizwe sikamthokazi vukani, intandane enhle umakhothwa ngunina, vukani emaqandeni. Kuyayangisa lokho esikubona kuyenzwa izano ngoba vele angeke sikhombe omunye umuntu ngomunye. Ukusetshenziswa izano abantu bakithi besetshenziswa izano ukuthi hambani niyokhipha ilitshe lesikhumbuzo elifakwe ebhalakwa. Bafaka ilitshe lakithi labantu bakithi ababulawa eGugurawonde esilobela, abantu bakithi amaqhawe azwelana nabantu bakibo ababulawa eGugurawonde. Bahamba bayakhiphafaka ilitshe laphana, izitha abamathengisi bakithi banyonyoba futhi besetshenziswa izano ukuthi hambani liyokhipha futhi ilitshe lela. Bahamba balikhipha, okuzoyenza ukuthi ekugcineni siyogcina sesiqabana soda singabantu bemathebelendi, okungasinto enhle ngenxa yobufitshane bengqondo zabo abantu bakithi besetshenziswa yesitha esiyizano. Phumani emaqandeni liyeke ukufukamela inkukhu engeke yacacada. Akuna avolile amaqanda lalo afukameleyo, yabola kudala iyanuka izano iyanuka phu ipheni zwe ngumnikazi. Ngithi vuka mthokazi vuka, yekani ukubulala emaqandeni angakacacada abolile, vukani emaqandeni. Ngiyabonga
wena kankomo kunzi emanxeba, wena okhonya kuzwakale khonya usemelika kuzwakale kwelikamthwakazi. Siyakubongela nalabo osebenza nabo, maniqhubeke ngomsebenzi omuhle liwuphetheyo. Siyanibongela mpela ngoba elikwenzayo kuyasifudumeza. Mina okhulumayo lizinyane lesilo, izinyane likamcetshwa imbala, indoda emadodeni eyasetsholotsho ngokuzalwa ngokubuya. Ngiyakubongela ngomsebenzi wakho-ke wena kankomo. Ngithi ake ngisho lami ngiphonse awama amazwi ngale nto yenziwa yilaba bantu abasangene emakhanda abahamba betshontsha amatshe amangcwaba. Akekho umuntu ophelele mpela ongatshontsha itshela amangcwaba ethi wenzayo. Bathi ngalokho abakwenzile bayasivala kubana singawuboni abasenzela khona okubi. Ngiyabazwela, ngenye imini lizoshona, nizobashonela emini ngelinye lamalanga, okanti kufanele lishone sesifikile isikhathi sokushona kwalo. Bona lizobashonela elinye lamalanga. Ngizwa buhlungu ngalaba abanye bethu abayinzalo kamthwakazi abasetshenziswa ngabantu bokuza, ngoba umntwana wenyoka uyinyoka. Ungathi uma ubheka inyoka esencane uthi ayizikuluma, inyoka zonke ziyaluma. So asiqapheleni bakwamthokazi, and engicelayo ukubana lingalali vukani emaqandeni, lilungisele ikusasa, silungisele ikusasa lethu, ikusasa labantu abenjalo njalo. Ngiyabonga.
Sibonge kwestudio 7. Siyanithanda nonke basakazi bethu esilethela inyuzi ezimnandi kangaka. Yazi inyuzi ezingasiphazamisiyo, yazi inyuzi ezimnandi, sisithola sisezimbabwe sisesouth africa, ya sisithola sisezimbabwe sisemzansi bakithi. Ya sanibona nonke omthokazi bonke. konke pilanbo kuzalunga. Yeah, ngazi ukuthi kuzalunga nini kodwa kuzalunga. Yeah. So lapha siyacela, lapha siyacela, siyacela laphana singabantu bakomuke laphana. Sa drilla imgodi engu 3 yakheswa yonke imgodi le. Yeah, ngo 2018. Yeah. Manje sesihluleka, sesihluleka abantu bakithi uThekwane futhi kabambeki ichebechebe enzima ukuthi uvula amanzi lapha sikwazi ukuthi inkomo zinathe. Hayi kuyinkinga bakithi, singinga inkinga. Cela isponsor, cela isponsor, cela isponsor abasponsor abantu, basponsor abantu, basponsor abantu bakithi mhlawumbe singakwazi ukuthi sithenge amasola, sithenge amajojo, sithenge amapipe, sifake laphana izinto zonke zihambe bakithi sizithole nathi sesise ebantwini. Ya, sesishoda kancane, sifuna amasola namapipe namapampu namajojo. Ya, sibonge, sibonge sihlobo, sibonge sihlobo. Ya, siyacela, siyacela, sicela ngomusa, sicela ngomusa. Ya, sizozizwela bakithi, asisakwazi ngemsebenzi iphelile ebantwaneni, asisakwazi ukuncenga abantwana ukuthi bashaye imali, izinto zonke sezingale kwezinto zethu sezidura kakhulu okungayenziyo. Ya, uyabekwazi naye bakithi ukuthi asincedise, sizacela ye angithinte ku 0794432759 bakithi. Iyo leyo number, iyo leyo number. Ngibonge hloko zami, ngibonge. Niphephe, niphephe khona ngapho eMelika bakithi Washington DC. Ya, ndiphephe. Mbonge Phumlani Vundla phansi kwaba umasenji komuke bakithi.
Ah, sanibonani, sanibonani. Sibingelele. Abasakazi bethu abancedisa ukuhambisa izindaba, ukusilethela futhi iy'ndaba umsebenzi omuhle. Mina ngesikhalo nje engithanda ukusibona kakhulu endaweni ekide Plumtree ezikoleni lana, okokuqala inumber one engikhala ngayo ikuxoshwa kwabantwana ezikolweni ukuthiwa baxoshelwa ukuthi bakoloda izimali. Nginanzelela futhi ukuthi uma bexotshwa njengamanje isikole sivulwe manje, last year bekungafunda, uma befika esikoleni kuthiwa abazali bayakoloda imali zizakhiwo, into engiyayibona esikoleni sakoGonde last week. Abantwana bexotshwe kuze kwabili ngeviki lo xotshelwa ukuthi abelanda imali zizakhiwo. Leyani into iyodwa iyangiphazamisa ukuthi umntwana uma ngavele asilele emuva ngaleso senzo akasabuyi futhi akhetchaphe. And the two kukodwa lokho kufundisa abantwana ukuxhwala. Kanti-ke bekungabanjani ukuthi ugovernment akabhekisise indaba yokuxoshwa kwabantwana ey'kolweni? Uma ukuthi umzali akanayo imali, umzali abizwe anikeze umsebenzi esigoba isikole sihleli sinomsebenzi ongayenziwa ngabazali ukuklina nokwenzana ukuthi umzali asebenze abhadale leso sikolodo, ndani ukuthi kuxotshwe umntwana esikolweni kuzoholela ukuthi umntwana alahlekelwe ithalenti lakhe ukuthi kusasa bengafunda avuke abe lusizo emphakathini. Yisi sikhalo enginaso. Okwesibili futhi ngikhala ngazo iy'kolo ezingathathi amazimdola, bathi bona bafuna sitshentshe kube ngamarandi or kube ngama-US dollar. Manje bangixaka ngokubana bona uma behola othisha imali emabhenki bayihola ngamazimdola, okuchaza ukuthi khona isikolo sisebenzisa amazimdola ukubakhokhela from ku-government. Mara thina singabazali uma kumele sikhokhele isikolo imali kumele iye ku-government. Laba beyibayamukela imali ezandleni othisha, bathi bona sihambe siyitshintsha ibe ngamarandi. Mangeke ngixaka ukuthi sokungazathi isikolo sakoGonde sise-South Africa, asikho eZimbabwe ngokubana bona bafuna amarandi. And ibisingixaka ukuthi kwenza kube nzima kubazali ukukhokha ngemali yangaphandle, kubeni abanye abazali abanabo abantu abangaphandle kwelizwe abangaletha i-foreign currency. So kukodwa kuchaza ukuthi kona angazi ukuthi uhulumende uphe kanjani. Sicela ukuthi le nto lena idluliselwe phambili, ke lisibhekele isikolo sakoGonde ngendlela esenza ngakhona. Kuyacindezela abazali, kulimaza netalente labantwana ukuthi kuncitshe abantwana nje ukuthi bafunde ey'kolweni. Okhulumayo ofiselani khona lapha koGonde, nginesikhalo kakhulu ngaleyo nto, ngendlela abayenza ngakhona laba abasiphathele isikolo. Yiko kuyaholela ukuthi khona sigcina sesifundiswa ngabantu abasuka kwezinye indawo ngokubana abantwana babe isingela abantu abaphasayo ngenxa yokuthi bayaxotshwa. And uma bebuya abanandaba nabo ukuthi umntwana usalele emuva ngesifundo. So leyo nto iyodwa elihlupho. Ngiyabonga, ngixolisa ukuba mude nge-audio.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden ukwele eBhilitane kuhambo lwakhe lwakuqala phandle kwelizwe engumongameli. UBiden ufike wethulela amabutho awele eMelika akwele eBhilitane. Amazwi akhe ewakhuthaza ukuthi ahlale eqaphele izitha zele Melika. Engakasuki ekhaya, uBiden wazise ukuthi uhulumende wele Melika uzakupha amazwe aswelayo amajekiseni e-COVID-19 ayizigidi ezingamachumi amabili, 20 million. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane, uMnumzana Difa waJapi Bango Dube.
Okwenziwe ngumongameli uJoe Biden babukande ukuthi ayelula isandla sakhe ukuthi azame ukufinyelela amanye amazwe la ikakhulukazi la ngathi mhlambe ezomnotho azihwebi ngendlela efanayo noma ngathi abasesephansi kakhulu ezingeni lokuthi bangayenelisa ukuthi bazise. Kuyinto eqakathekileyo kakhulu lokuyana babukande ngoba nxa sesikhuluma iqiniso ayikho indlela engagwenywa noma indlela ekungalwisa ngayo lo mkhuhlane lo ngaphandle kokuthi kube leqiniso ukuthi umuntu wonke emhlabeni jikelele uyathola ivaccine nation kuyenelisa ukuthi kugwemeke umkhuhlane ngoba kuseyinto efanayo ngoba nxa ukuthi kuzathi abanye abaphandle kwelizwe kuthiwe hayi abayekelwe benjalo kube ukuthi ngundoda sibonele amazwe lawa abone ngathi alamandla ukuthi anganiso ukuthi asize angasizi esikhathini esinzima esifana nalesi. Ngibona ngathi kuyakufana lokuthi kudlala ngesikhathi ngoba abantu nxa kunje abantu noma kusesela ama lockdown kodwa abantu basa travel basahamba kwezinye indawo ama contamination asesekhona ukusuka lapho umkhuhlane uyabungaphelanga ngoba still abantu bayabezahamba beyuthapha khona lephandle babuye nawo.
Ngezinye indlela nxa uqathanisa lokho kwenziwa ngumnumzana Biden lokwakwenziwa ngowaye ngumongameli umnumzana Donald Trump, ubona umehluko ukhona naye kakhulu ekuphathiseni amazwe angaphandle kwelemeli.
UBiden babugande uyatshengisa sobala ukuthi uyazi ukuthi akekho umuntu owakwaphila yedwa emhlabeni njalo ayikho noma kungabe ukuthi ungubani noma ulamandla kangakanani angekoze waphila wedwa emhlabeni. Ingakho esazi ukuthi kufanele ukuthi alekelele amanye amazwe laphandle ukwenzela ukuthi lokho kuyakusenzakala phandle kugwemeke ngendlela elula kakhulu. Ngesikhalanga kulesitsho esithi chadlanzwa jasuka mumbeleko. Kusho ukuthi ungathi inxa ubona umakhelwane laphana umakhelwane wakho elobunzima walobo suje kuhleka mhlawumbe ubuso uzithulela ungasizinga lutho kukati kusasa lokho kwenzakala kumakhelwane wakho sekungagcina kufinyelele ngenxa yokuthi awuzange wancedisa umakhelwane wakho ukuthi agweme noma avimbe into leyana ukuthi ingamemetheki. So ingakho njengoba sesiphila kulamalanga siphila entweni ebizwa ukuthi i-global village kulula kakhulu ukuthi umuntu namhlanje usengasuka amahola ngemva kwamahola athize engabe sefikile Africa ngemva kwamahola athize engabe sefikile ngabe kuse Europe noma kuse America engabe sefikile noma kungaphi komhlaba okwenza ukuthi kube lula njalo lokuthi kumemetheke leli gciwane njengoba sazi ukuthi lati liqalise China abantu babelithatha lula becabanga ukuthi hayi kuzabe into yase China kuphela kodwa ke ekugcineni kwatshengisela ukuthi into le iyamemetheka lula.
Lo ke ngumnumzana Difa waJapi Bango Dube isizalane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane ubexoxa le Studio 7 ecingweni esedolobheni leLondon. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje kesikhangele inhloko zezinye zendaba ebezikhokhela. Amabandla ezombusazwe lozulu wakobulawayo sebecothoze amapholisa ngokuchisa amakhombi amabili enzikini yaleli dolobho izolo. Uhulumende wamukele amajekiseni okuvikela igciwane le-coronavirus azinkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu, 25,000. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abengenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.